VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 18 kumfumfu 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka, kwacina kubizwa amasotsha namapholisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePhosa esenqabela abantu ukuthi batshengiseleka sikho emthethweni. Lube kuludaba egudwini olokubekelwa kwabesifazana ezinye izihlalo edale lephalamende emhlanganweni wekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana oweZimbabwe Gender Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka. Iziphathamandla zalesi sitolo zacina zibiza amasotsha lamapholisa ukuthi azelondoloza ukuthula. Amafutha okupheka aqhubeka esilela elizweni lonke jikelele, njalo lapho atholakala khona esikhathini esiningi ayabe ebiza imali enengi. Amapholisa kamunicipala weHarare esebenzelana lamapholisa kahulumende namuhla adilize umkambo weCopacabana lapho ukuthengisela khona inkulungwane zabantu eHarare. Amapholisa la angene ngamagreda adiliza zonke indawo zokuthengisela kulumkambo okubangele ukuthi kube lokutshengisela kwabaphila ngokuthengisa abadilizelwe indawo zabo. Inhlanganiso zabaphila ngokuthengisa zisole kakhulu isehlakalo lesi. Inengi labalwela amalungelo oluntu selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi ingxenye yomthetho we-Public Order and Security Act iphosa u-Section 27 owenqabela abantu ukuthi batshengisele awukho emthethweni. Udaba lolu belukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezibalisa iDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment, iNational Vendors Union of Zimbabwe, iCombined Harare Residents Association, leNational Electoral Reform Agenda. Igqwetha ebelimela inhlanganiso lezi uMnumzana Tendai Biti utshele iStudio 7 ukuthi kulokhu kulezinye inhlamvu zePhosa eziyingxaki ezinjengoSection 12 ongenqabeliyo ukutshengisela kwabantu kodwa ofuna beqale becele imvumo emapholiseni. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association.
Yiko akade sikukhangelele. Sesikhankase ezikhathini eziningi kakhulu, sikhankase ukuthi lo mthetho wephosa section 27 kawuhambelani ngathi lesikelo sombuso owe constitution uyancindezela ngathi uZulu ekujengiseleni lenxa senza umsebenzi wethu.
Isisusa okuyikho kwayenza la emthethwandaba ukuyini?
Isisusa ngathi usuperintendent wamapolisa edolobheni leHarare wafaka umthetho kumbe singathi ama-regulations okubhana kumbe okuvala ukuthi abantu batshengisile edolobheni leHarare. Sasesihambisa lolu daba kumthethandaba we-High Court safika sathola singathi yi-relief, kodwa amapolisa kazange ayephambili asinike ngathi ithuba lokuthi sitshengisile. Sasihambisa-ke ngathi udaba lwethu ku-constitutional court ukuze lwe-relifise ukuthi umthetho lo kawuhambelani ngesisekelo sombuso.
Bekuluhlupho edolobheni leHarare kuphela?
Ngathi bekuluhlupho olukhangelane nedolobho leHarare, ngoba sathola ukuthi kumnyaka ophelileyo ka-2017 ngathi inhlanganiso eziningi-ningi ezihlanganisela ama-political party inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civil society bebetshengisela edolobheni, betshengisela ngodaba lwama-elections ukuthi kumele alungisise, njalo kumele ngathi imithetho eyenza ukuthi ama-elections abe esingathi angaba free and fair kumele lungisise. So kulokhu tshengisela okuningi-ningi okwakusenzakala edolobheni leHarare, amapholisa ayesesaba ukuthi lokhu kutshengisela ngathi kungabiza i-violence, basebefaka lo mthetho ukuthi babhane ama-demonstrations.
Kulenye ingxaki elingabe liyikhangelele yini ukuthi ngaba khona ngalesi sinqumo?
Sibona ngani thiwa nxa ngathi sinqumo sesivela ku-constitutional court kanye silogqwetha, kodwa ngibona ngani thiwa sokuphelele khonapha umthetho lo sokumele ulungisiswe ngathi yiphalamende. Kodwa siyakwazi ukuthi lapho esiphila khona elizweni leZimbabwe, amapholisa isikhathi nesidingi kabawulandeli umthetho. Siyakuthokozela kakhulu ukuthi ngathi i-court isinike ithuba lokuthi senze umsebenzi wethu kuhle, kodwa siloku ngathi asitrust ukuthi amapholisa kumbe ingxenye zehulumende ziyawulandela umthetho njengoba ufakiwe yi-court.
Kuyukuthi abasoze bewulandele, kuyini okunye lizakwenza?
Nxa bengawulandelanga ngibona ngathi sizabuyela emthethandaba, kodwa njengoba libona ukuthi isimo sesizwe siyangaphi kulokudingisela okuningi-ningi okungathe kusemabhukwini okumaplans okuhambelana le nto eziningi ezinjengazona lezo.
UMnumzana Mfundo Mlilo ngomqondisi wenye yenhlanganiso ezaphikisa umthetho wephosa emthethwandaba, i-Combined Harare Residents Association.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eWashington DC.
Ucwaningo lokudingisisa ngodlakela olwaqhamuka kulandela ukhetho olwabulalisa abantu abayisithupha libutho luqhubekele phambili eHarare lamhlanje kulokufuthelana okukhulu abantu besipha ubufakazi ngabakubonayo. Omunye wabafakaze lamhlanje owebandla leMDC uMnumzana Islam Matosi uchotoze amalunga ekomishini le-esithi gawalaso isithunzi sokuba kiyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela isehlakalo esenzakele ekuseni kule inkundla yemihlangano lapho abanye abafakazi beyalelwe ukubhalisa amabizo abo ukuthi bethule ubufakazi. Lokhu kungabi segcekeni kwalelu hlelo kukhanya sekuletha ukungathembeki kwekomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi idinge imbangela yodlakela lukamhlaka 1 Ngcwabakazi. Esethula ubufakazi bakhe, uMnumzana Islam Matosi uchothoze amalunga ale ikomishi esithi basebenza ukuhlambulula uMnangagwa ezenzweni zakhe ezimnyama ukuze umbuso wakhe wamukelwe ngamazwe omhlaba.
In as much as people may want to say we are not here about elections, but people say that because of elections. It was both elections. That's what made them to be killed.
Abantu balahlekelwa zimpilo, kodwa sihlezi lapha sithi asizanga ukuzokhuluma ngokhetho, kodwa laba abantu babulawa ngenxa yokhetho. Ukhetho yiyo imbangela abantu babulawa ngoba babefuna ulwazi lwempumelo yokhetho. Abanye okhomishina abalapha babephatheke kulolu khetho abaluthi akumelanga sikhulume ngalo, njalo bahlezi lapha befuna ubufakazi bethu bona babe ngonompembe kulolu khetho. Kumele kwazakale ngumhlaba wonke jikelele ukuthi ikhomishini le ayihlanzekanga, njalo ukuthi iqhuba njani umsebenzi wayo ngokuthembekileyo.
It should be known, because it is going to be known all the whole world, that the composition of this particular commission, how was it like?
Uqhubeke ethi abantu abanjengomnumzana Love Momaduku lonkosikazi Charity Manyeruke ngabantu abaphumela egcekeni ngokujabulela indlela ukhetho lwaqhutshwa ngayo bengakabi ngamalunga ale komishi. Omunye wabakade bekhona umnumzana Osalo Siziba obemele aphe ubufakazi ulandise ngokwenzakala namhlanje.
The Kabao chairing the commission sent their codes in police uniform that we should wait for 2 p.m. so that we can come back and witness, because there are other people that are supposed to be witnessing, and we can only witness it at 4 p.m. or tomorrow.
Ilunga elikhokhela ikomishi le lisithumele amapolisa azositshela ukuthi kumele sibuye ngehola lesibili emini ukuzofakaza, ngoba balabantu babo okumele bafakaze kuqala. Ngakho sizakwenelisa ukuzafakaza ngehola lesine emini kumbe kusasa. Kodwa lokhu kukhetha kuyisimanga ukuthi kwenziwe ikomishi ezimele yodwa, ngoba sibuye lapha kusisa. Njalo ngemva kokuba sivule iminyango yabo, asizange sibone omunye umuntu oke wabuya ngaphandle kwethu, kodwa sitshelwe ukuthi siphuzile. Sesicabangela ukuthi abantu laba bengabe bebhalise amabizo abo izolo kumbe kulokunye abakwenzayo okungekho egcekeni.
Iningi labantu abasola ukwenza kwekomishi le bathi kumele ihlolisise ukuthi ngubani owathumela amasotsha. Udwaba lwabanye abakade bemele ubufakazi abalisokungena enkundleni yomhlangano lo lube ludaba eGoodwill namhlanje. Imizamo yeStudio 7 ukuthi idingisise ukuthi abanye abafakazi bayaliselweni ukungena ishayelele edwaleni ngemva kokuba amapholisa ethe lokhu bekusemandleni kanobhala wekomishi obona ngobufakazi yena okade ebambekile ngomsebenzi emahofisini angaphakathi. Kodwa loba kunjalo, abanye abafakazi babuye emini bafike bangena kungela zikhubeko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama, sikhangela ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezomvikela wele Melika uJim Mattis uhlangane lomunye wakhe wakwele China uGeneral Wang Fench lamhlanje wamkhuthaza ukuba ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe abo buqakathekile ngoba bulakho ukuvimba ukungezwani. Olwela amalungelo oluntu ngokuloba isola uhulumende wakwele Vietnam obevalelwe okweminyaka emibili edluleyo uthe ngokukhululwa wahle wayacela ubuphepheli kwele Melika. Nguyen Hu ufike kwele Melika lamhlanje labantu bakhe ababili lonina efikela eHouston eTexas. Abebandla leMDC labezano PF bathi bayakwamukela ukwesulwa kwesihloko somthetho wePhosa ebesisipha amapolisa amandla okuvimba imihlangano kumbe ukutshengisela kwabezombusazwe emahlayana. I-Constitutional Court inqume izolo ukuthi u-Section 27 walomthetho kumele wesulwe ngoba ulakho ukusetshenziswa ngamapolisa ukwephula amalungelo kaZulu. Kodwa u-Section 12 walomthetho ona uhambelana lo-Section 27 usakhona njalo usetshenziswa ngamapolisa esikhathini esiningi ukuvimba imihlangano kaZulu leyamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya isinqumo sayizolo lesi sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lesiphatha amandla seMDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sitshayela i-Constitutional Court uhlombe ngokubona ukwephula kwelungelo likaZulu ngalo umthetho okuthiwa yiphosa ngoba ubususetshenziswa njengendlela yokusikhawulisa ukuthi singaze senza izifiso zikaZulu ngodaba lokuthi sitshelwa ukuthi umthetho wophosa futhi wona akasilalungelo lona lelo. Njalo bebewephula amapolisa lomthetho ngoba u-Section 12 yenalwana akatsho ukuthi sibhale ingwa walo sicela amapolisa uthi wona sibhale ingwalo ukuthi ngelangelinje sifuna ukutshengisela sibazisa kuphela kodwa bona bawuntshintsha bakwenza ngazani sebephiwa amandla ukuthi benze umathanda ukuthi leyo mkhosi sizayenza sikhathi bani yibo ababasebekwenza ukuthi basitshele senze ngesikhathi sabo. So sitshayela ihlombe i-Constitutional Court.
Baba Chuma kuzanu PF lisibona njani lesi sinqumo?
Kuyangijabulisa ukubana sibone umsebenza wethu i-Constitutional Court isenza umsebenzi ngendlela efaneleyo epheleleyo njalo. Into ekuhlala siyikhulumane naleyo ukuthi i-court yeZimbabwe izimele yodwa ayimelanga ukuthi isebenzele ibandla elithize kumbe into ezithize. Yona iyenza ilandela i-constitution yethu eyeZimbabwe. Iyatshengisela ubana iZimbabwe lilizwe elile-system ye-justice esame kuhle esayikhangele umthetho ngendlela enhle. Asikubona kuyinto embi thina nxabe benakunjalo lakithi kuyosokuba lula ukuthi nanxa lathi emhlangano besiluyenza kumbe lathi ukutshengisela sesingakwenza ke sikhululekile.
Makhumalo ubiti uthi uzabuyela emthethwandaba ayephikisa u-Section 12 libona linqoba na?
Thina njengebandla leMDC ekhokhela baba u-advocate Jamisa asiqalanga namuhla ngendaba yephosa le. Ngile themba olokuthi amagqwetha ethu angabuyela u-Section 12 nalawo ulaye uzasuswa ngoba wephula isisekelo selizwe. Isisekelo selizwe yiwumthetho edlula imithetho yonke esekhaya. So njalo ngizaphinda njalo ukuthi hayi sabatshayela inhlombe. Ubhuti wami uChuma thina njengebandla leMDC lapho kwenziwe khona ubuhle siyatshaya ihlombe but lapho elona khona na sizalikhombisa ukuthi liyona ngoba umsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli singaze laba ngamazwane ngokuthi siyephula imithetho yelizwe.
Babuchuma, abantu abaningi bayakhonona bathi iphosa iyancindezela ngokunjalo bathi kumele yesulwe. Uvumelana nalo umbono na?
Qakathekileyo ngokuthi nxa sikhangele into lezi njengoba sike sakhuluma maphambilini lolo sisi wami la uwawukhuluma isisekelo selizwe le i-constitution eZimbabwe yiwo umthetho ophezulu kwemithetho yonke ngakho wonke umuntu kumele ahlale ephansi kwalowo mthetho egcinwa ngumthetho wonalowo ngoba umthetho owenziwa ngabantu bezenzela umthetho wabo. Ngakho nxa iphosa isincindezela abantu abayiwo abaumthetho lo i-constitution leyo nxa uthi lowo mthetho usuncindezela abantu umthetho lususu ngoba kathesi asisekho kupolitics njengokuthi zakudlango lezofuna ukugijimisana njengoba sizwa umongameli wethu ubaba Mnangagwa ehlale ekukhuluma ubana asisebenzeni ipolitics yokuvula eminyango sitholarethane whether usebandleni eliphikisayo kumbe usebandleni elibushayo okusalayo sonke singabantwana baleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kumele sibone sesifika esigabeni sokuthi kona sikhulumisane umlotha sikwanise ukuhlala sikhulumisana ndawonye njengoba nje busizwa mina ngikhuluma lodadewethu umakhumalo ngeke ndine sike sihlale phansi sithi motho motho sindawone kungelalo ukuthi mina ngwe-MP yena ngwe-MDC kodwa ngudadewethu kuphela ngabe kumele ngikwanise ukuphila laye so nxa umthetho lowo uncindezela abantwana bezibali kumele ususwe
mhlana sibhala sisekelo sombuso savumelana ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho eselizweni iyahambelana lesisekelo sombuso kwasukuthi ithethe isikhathi eside izanu isala ukuthi itshintshelwe yemthetho yikho njengebandla le-MDC sithethe udaba lolu saluhambise ekoti ngoba bese sibone ukuthi izivalo zonke ezezanu ukuthi batshintshele imithetho esithi ngesilungu realignment of the laws and izanu isala ukuyenza khonoko yikho okusikhuthaze ukuthi sihambeni ekoti so sile themba lokuthi izanu isifundile ukuthi sokuqakathekile ukuthi sibuyele nini ephalamende siyelungisa imithetho le eminye engahambelani lesisekelo sombuso
babuthiuma ngamafitshane ungaphosela ukugcina la
ibandla lezanupiyefu likhokelwa ngobaba u-Emerson Ntambuzo Mnangagwa libandla eselikhangelele ukuthi bona kube lokuhlalisana kuhle lokuphilisana kuhle elizweni lezimbabwe ngakho-ke silesifiso sokuthi ngabe sonke siyathatha inyathelo lokukhulumisana lokulalelana than i-conference action ebihlalisenzakala ngemuva ngale
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF obexoxa endawonye lesiphathamandla seMDC onkosazana Thabita Khumalo. Womhlangano wamakhansili elizwe lonke jikelele obuqoqwe ngabedolobho lakobulawayo bemanyene labenhlanganiso ye-Urban Councils Association of Zimbabwe obuhlaziya indlela zokudinga abatshali bezimali ufike komlindi yagcina namuhla. Lo mhlangano ubuqhutshwa phansi kwendikimba ethi Local Authorities Ready for Investment. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wamakhansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ufike emaphethelweni lamhlanje lapho amakhansili athile asuke ejimbile izivumelwano ezimbalwa. Amakhansili ebehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Obona ukutshalwa kwemali ekhansilini yedolobho lakobulawayo, umnumzana Kholisani Moyo uthi bahlangene labatshali bemali emsebenzini wokutholiswa kwamandla kagetsi elanga ukwakhiwa kwezindlu leminye.
Ye kulo umcimbi we-logic oqalise mhla ka-16 sihlangene lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe. Engingawaphawula ngama-investors avela e-UK abayenza ngezo solar, ama-solar projects, lama-low-cost housing projects. Sike sahlangana labo saba lama-meetings njenge-management ye-city council. Engikhangelele ukuthi lawo ma-meetings azayenza ukuthi la ma-investors abuya zo-investa kobulawayo. Kuma-local investors, sike sahlangana lama-investors agoqela labo abenza ama-water meters for ama-prepaid meters for water. And labanye abangasiphathisa ukubana sicollect imali ngendlela enhle njenge-city council. Abanye esike sahlangana labo ngabalungisa amabhasi abanjengabo-foul. Bekhanya bethakazelela ukubana bafuna ukuzovula ikhampani enkulu yokulungisa amabhasi kobulawayo.
Umabhalane wekhansili elupane umnumzana Charlton Moyo uthi ngempela batholile abatshali bemali abafuna ukuzoncedisa ekufakeni izibane zelanga emigwaqweni besebenzisa amandla elanga lokuthwalwa kwamanzi engcekeza.
Ya kukhanya kuyahamba. So far sesithole 3 abafuna ukuzophartner lathi ku-housing delivery, bafuna ukwenza i-low-cost housing. Sesithole about 3 abafuna ukuzosincedisa lapho ukufakeni ama-street lights, public lighting. Public lighting yakhona iyabe iyi-solar.
Unkosikazi Beauty Mhlanga ocacisa ngamaluba uthi laye utholile ibhizimusi emhlanganweni we-logic.
Lapha ku-logic ngeke ngisole uNkulunkulu anganitshaya, ngidobhile khonokho engikudobhileyo.
utshali wemali oyisizalwane sakuleli kodwa elamabhizimusi e-UK umnumzana Peter Ganya uthi amakhansili amaningi awahlelekanga kunhlelo zabo abafuna ukuthi kutshalwe imali.
Kule problem ngama-urban councils ukuthi balama-wish list ama-projects. Ama-projects angikhona abalangwa kahle ukuthi umuntu ngabone ukuthi ungathatha i-project yileyi izokunika yini i-positive return on investment. Also akhula i-risk profiling. So vele into zangkhona balama-displays anhle kakhulu but ama-proposal angkhona so basic.
Amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe emizameni yokuqhuba inhlelo zentuthuko ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Umhlangano lo ophele kahle lamhlanje ungenwe ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuka emazweni lenhlanganisweni zomhlaba ogoqela ele Italy, iUnited Kingdom, iWorld Bank, lezinye iziphathamandla zamakhansili eSouth Africa, iMalawi, leBotswana, labo bebekhona kulumhlangano. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo namhlanje umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi gabasoze balizwele iqembu leBulawayo City lona elisengozini yokugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka lapho bedivana lalo ngesonto eBaba Fields. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amathathu kulimpela viki njalo iqembu leHighlanders lizemukela iqembu leBulawayo City ngensonto enkundleni eBaba Fields. Iqembu leBulawayo City lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo kumele linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emihlanu eliselelayo kusizini yalonyaka ukuze lithuthukise amathuba alo ukuyalala lokhu lidlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Nakwelinye icele iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo. Njalo isifiso senkokheli yaleli qembu ukuba liphuthe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane. Ngaleso sizathu ke umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi kabasoze balizwele iqembu leBulawayo City kodwa bazalisa ukuba bethathe yonke imiklomelo ngensonto.
The team that are playing, they are saying that they want to go down fight. There's no way they can to lose.
Iqembu esidlala lalo ngempela viki lithi lona lizabopha siqine ukuze lingaganyulwa kusigaba saphezulu njalo bathi asingeke sibadle size sibaphinde umkhehlo. Lathi ke asifuni ukuthi inqobe isale kithi, yikho ke sizadlala sijonge ukuthi sinqobe loba nje kungenzeka uba ngokuba nqoba bazithole sebegunyulwe kusigaba se-PSL.
Kuhlandlala kuqala ele midlalo yalonyaka iqembu leHighlanders linqobele eBulawayo City nge-1 kanya. Imidlalo yona eviki lamachumi amathathu iqala ngomgqibelo lapho iqembu leZPC Caraiba lizemukela khona eleCapes United ngasenyamunga. Iqembu lengeze Platinum Stars lizadlala leChapungu enkundleni eBaobab. Iqembu leNitrude lizadibana leFC Platinum ngaseAscott kuthi eleChicken lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leMthare City Rovers lizanqikelana leliyada ngaseVengera Stadium. Iqembu leDynamos lizemukela leBlack Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizadibana leHerentals ngaseGibo. Kuthi iqembu leShapani Mine lizadlala leHarare City ngaseMaclass. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. kubelo kuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka wacina kubizwa amasotsha lamapolisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePhosa esinqabela abantu ukuthi batshengiseleka sikho emthethweni. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.